umza nandeli ukhuluma eyimuntu owaziyo lapho esivela khona ngoba ngo-2009 no-2008 nguye owayehleli esihlaleni sobukhosi e-South Africa. Ukukhuluma kwakhe ukuthi ukhulume njengomuntu omdala yini, kakusenze kwenzakala ukuthi uza ukuthi ayithi bhazi ingakathi nathi hhayi yena mnangazwa wena izinto zingazihambanga kuhle. Kodwa ndiyakhuluma ukuthi hatshi nxa kula bantu abakhalakhalayo kumbe ngozulu weZimbabwe ndiyikade ezimbi iziyo, hatshi ingona uhlale phansi njengabantu likhulume lidlanane kwenzele ukuthi lilungisise umumo wezinto ilizwe lethu liye phambili.
Sibone uMnumzana Mnangagwa izolo ekhuluma eUnga esithi ukhetho lwaqhutshwa kuhle. Ubona inkuthazo kaMnumzana Mbeki ilandelwa yini?
Inkuthazo le izalandelwa ngoba yini ya ngoba ukukhuluma kwaMnangagwa yikhuluma komuntu odithi unqobile. Yasoze akhulume ekhulumela abantu abakhalakhalayo. Inkuthazo leyo uyikhuluma nje ngoba uyazi ukuthi kungaba le-chance ekumbe lethuba elokuthi i-SADC ihlale phansi ku-extraordinary meeting bacubungule iripoti ekaNevers Mumba ye-election report yana. Ngakho hathi akusoze kwalisa ukuthi akhulume into ayikhulumayo. Yebo, uzithi uyanqoba kodwa phela abantu abakhalakhalayo baningi kulalabo abantu abathola abanqoba. Ngibona ngathi mina hayi inkuthazo yakhona izalalelwa izalandelwa ngoba akuncedi ukuthi abe nekerika eZimbabwe kulokhu khalakhala lokukhona na isadeka.
Sizwa abebandla eliphikisayo abe-TCC bona besithi bafuna ukuthi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Nxa sikhangela lapha kungaqhutshwa kutsha ukhetho na?
Ya, lapha ngibona impumelelo ezingathi zimbili kodwa into eqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume ukwenzela ukuthi balungisise nxa kungenzeka ukuthi kube nohulumende womanyano kumbe kube transitional authority. Hatshi, lokhu kuqakathekile, leyo yinto efanele yenzakale. Okolunye ukhetho ngibona lapho ngathi umkhansi wakhona umkhulu ngoba kuyangena izimali eziningi. Kungaba ngcono ukuthi kube le nkulumo okwenzela ukuthi nxa kuza kuba lokhetho kube le khetho olwenziwa nxa izinto zakhona sezilungisile lezo zinto akade bekhalakhala ngazo. Asezithibakazithi impumela yakho njani kodwa angiboni ukuthi kuzaba lolo khetho okwakhathesi.
Sibuyela muva kumnyaka ka-2008-2009 lapho kwaba lo hulumende womanyano khona. Lokhu ubona ngani yikho okungaba into enganceda iZimbabwe ukuthi isuke lapho ekhona isiya phambili?
Iqiniso ukuthi abantu abakhulumayo bekhonona bekhalakhala ngokuhulumende womanyano wo-2008 nabantu abakwazi kahle ukuthi ohamba kanjani. Uhulumende lowana ye wazama ukuthi alungisise izinto ngoba kodwa ubuchobi obabukhona ubakumgabeni yibo benza kwaba lamabhanga amaningi. Kwasalwa phansi wakhulunywa, ngazi ukuthi njengoba omuntu lami ngangikhona kukhulunywa isisekelo sombuso esitsha sabengisizwa hathi asifumanga kuhle kodwa abantu basithakazelela. Isisekelo sombuso lethanda yithi esasifanele ukuthi sihambise phambili. Yayinto iyaphuma kuhle silinde. Kungaba lezinye ukukhalakhala kodwa saba lethu kufundeze ukuthi nxa abantu bengahlala phansi beba bengizani bebethikisana kodwa bengahlala phansi bebambe umbono wodwa into ziyaphuma kahle. Ngibona ngathi mina isasifunde sithi esingasisebenzisa kathesi ukuze siye phambili.